Okwenzakalizwe lokuyadanisa kakhulu. Njenge-MDC siyakugcona, asivumelani lakho ukuthi abantu balwisane, sizohlala phansi sikhangele ukuthi kuyini okube imbangela yokuthi kwenzakale ngendlela okwenzakale ngayo. Ngizothatha leli thuba lokuthi ngixolise on behalf of iparty yase-MDC kulabo abalimeleyo engozini engabe yenzakale izolo. Kodwa okusijabulisayo ukuthi namhlanje umumo subuyele kulokho esithemba ukuthi uhlale uyikho khona, ukuthi abantu babone solinye izinto zihambe ngendlela efaneleyo ngoba singabantwana bomuntu munye.
Selifikile lelo qola, njalo kuyini eselikuzuzile kuze kufike lesi sikhathi?
Selingakafiki, silimelele ukuthi lifike ukwenzela ukuthi senze uphenyo.
Kodwa kwakathesi kuyini eselikufumene? Ngoba nithemba ukuthi belingahlalanga phezu kwezandla.
Singahlalanga phezu kwezandla. Sizoba le press conference ngolwesine sesitholile into esingayibikela abantu. Okwakhathesi saphenya.
Nina beliwazi yini lo mhlangano?
Njengochairman weprovince, umhlangano owenzakale izolo beningawazi mina ukuthi kulo mhlangano. Ngizwe sengibikelwa ukuthi sokule sehlakalo esesisehlakala eprovince. Yikho sivume lami ngigijima ukuthi ngiyekhangela ukuthi kume kanjani.
Ikusasa-ke ebandlaleni lile themba lokuthi liza kudingisisa njalo liqede udlakela lolu osolwande kuqhamuka phakathi kwamalunga yini?
Okuqakalekisithekileyo njengenkokheli yakoBulawayo, ngile themba lokuthi ama-leaders especially our standing committee ngabe ayahlalisana phansi balungise okungabe kungahambi kuhle ukwenzela ukuthi sidonse ndawonye kukhetho lolo esesibhekane lalo olwama-elections.
Liqiniso yini ukuthi ngabasekela uMnumzana Chamisa labasekela uNkosazana Thokozani Khuphi abalwayo?
Anti sisaphenya okwamanje, asingeke sikhulume ukuthi ngobani labo bani ababambakalayo ngalesi sikhathi singakaphenyi. Mase siqedile ukuphenya, yikho lapho esizobakwazi khona ukuthi sinikeze impumela yokuphenya esiyabe sesinjani sesikwenzile.